Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyahlangana kwezekuseni mthwakazo omuhle ngolwesithathu mhlaka 14 kumpalakazi 2022. Igama ngontungameli Nkomo. Ezihamba phambili. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Frederick Shaba, usola iMelika ngokwethesa indodana kamongameli Emmerson Mnangagwa izijeziso zenotho, kanye lokunganxusi yena uMnangagwa emhlanganweni we-US-Africa Summit oqale izolo khona pa eMelika njalo oqhubekayo namuhla. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi yamukela ngenjabulo inyathelo lebhilithane lokunxusa ababalisi beZimbabwe abafuna umsebenzi wokuyafundisa kulelo lizwe. Kwezemidlalo, i-Argentina isingenele ku-final yomncintiswano we-FIFA World Cup ngemva kokubhaxabula i-Croatia. Namhla khona i-France inqikilana le-Morocco. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathintambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe, umnumzana Frederick Shaba, uthi iZimbabwe iphatheke kabi ngenyathelo leMelika lokwethesa indodana kamongameli Emmerson Mnangagwa izijeziso zenotho. Labanye abalobudlelwano lebandla leZANU-PF phambilini komhlangano we-US-Africa Summit obizwe ngumongameli waseMelika umnumzana Joe Biden, wona uqale izolo eWashington DC. Ushaba nguye omela iZimbabwe emhlanganweni lo ngoba umongameli Mnangagwa kanxuswanga ngenxa yezijeziso azifakelwa iMelika imethesa umlando wokwephula amalungelo kaZulu. Umnumzana Shaba uthe njalo baya kusola kakhulu ukunganxuswa kukaMnangagwa nguBiden kulumhlangano. UBiden uhlangana labakhokheli bamazwe asezwekazi le-Afrika abedlula amachumi amane ndawonye labenhlanganiso ezizimeleyo bekhulumisana ngokugxilisa ubudlelwano phakathi kweMelika lamazwe e-Afrika kundaba ezitshiyeneyo ezifana lezamabhizimusi, ukulwisana lokuguquka komkhathi kanye lokuhlonitshwa kwamalungelo kaZulu. Ekhuluma le-Studio 7 ngemva kokungena umhlangano obuphatha ezomvikela izolo, uShaba uthela nxa uhulumende weZimbabwe ethokoza ngokunxuswa kwelizwe okwakuqala emhlanganweni lo, kuyadanisa ukuthi iMelika isuke yaqhelisa izijeziso zayo kusele usuku olulodwa kuphela ukuthi kusungulwe umhlangano kaBiden lo labakhokheli be-Afrika owe-US Africa Summit. Umhlangano lo uyaphambili namuhla njalo ugqitshwa kusasa. Nangu uShaba exoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Zimbabwe was not being invited. This time round, Zimbabwe has been invited for the first time.
IZimbabwe inxuswe kulomhlangano okwakuqala. Siyabonga njalo siyajabula ngalokho.
So what is Zimbabwe going to benefit from this summit?
IZimbabwe izatholani kulomhlangano?
Well, it will benefit by being in a forum where these two continents are. And we will be sharing ideas, views.
Izathola inzuzo ngokuhlala phansi ikhulumisana leMelika. Sisizwa abakucabanga ngathi lathi sibatshela ukuthi sicabangani ngabo njengeMelika.
And then we see that there were some further sanctions that were imposed yesterday.
Sibona njalo ukuthi iMelika yengeze izijeziso.
That's terrible. We are not happy with that because you don't invite someone to a happy occasion and then slap someone
Yinto embi kakhulu leyo, kasijabuli ngayo. Awunqusi umuntu emthimbeni omuhle, ubusumfakela izijeziso.
So what can you say to the American government?
Ngakho uthini kuhulumende weMelika?
I just said we're not happy about it. And I can't say any more than that.
Ngichilo ukuthi asijabuli ngalokho. Akukho okunye engingakutsho. Umnumzana Frederick Shaba ngumphathi intambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe. Ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esemhlanganweni we-US Africa Summit khonapha eWashington DC eMelika. Sixoxe njalo locubungula izombusazwe umnumzana Denmore yo.
Kuyajabulisa kakhulu ukubana iZimbabwe imenyiwe ukuba khona kule US Africa Summit. So kusho ukuthi lokhu kuyakhombisa ukuthi izijeziso esihlala sizwa ngazo ukuthi ezethiswe ilizwe leZimbabwe kunjalo, ngoba nanku liviziwe ilizwe leZimbabwe ukuthi libe khona kulo mhlangano, umhlangano okhangele ukubana uzokhuluma ngendaba ze-trade lobudlelwane lento ezinjalo. So I think izano ukuthi ihlale itshela abantu ukuthi kulezijeziso against ilizwe leZimbabwe ngamanga lawo, ngoba nanku siyabona ukuthi iZimbabwe njengelizwe iliziwe ukuthi ibe khona kulolu hlelo. Esikubonayo ukuthi kulama-targeted kulezijeziso ezikhangelane labantu ama-individuals okuyibona ilizwe le-America elibona bengabantu abacindezelayo izizalwane zeZimbabwe, esingathi ama-human rights violations, labantu abasekela i-operation yakhona leyo, yibo abantu njengoba sibona amanye amazwe arepresentwa ngupresident wabo elethu, ngoba kulezijeziso ezithagethe yena umongameli uMnangagwa. That's why ethumele uShaba ukuthi kube nguye ozorepresenta ilizwe lakithi.
Yena uShaba uyazisola kakhulu lezi zijeziso, uthi kulusizo ukuthi iMelika inxuse iZimbabwe iyandulela umhlangano ngokujezisa indodana kaMnangagwa labanye. Singabona izijeziso lezi ziphazamisa yini imizamo yeZimbabwe leMelika eyokuthi amazwe omabili la avuselele ubudlelwano bawo.
Izijeziso lezi njengoba iAmerika yasho ihlale isitsho nje, zijeziso ezikhangelane lama-individuals i-America ebona beyibona ama-obstacles ekuthini kube le ntuthuko kweleZimbabwe. I think ubudlelwano buzohlala bukhona ngoba masikhangela enye into i-America engibona mina izama uyenza ngale summit ikuthi bazame uku ku-encourage engathi ukukhotha amazwe e-Africa ukuwasondeza eduze kwawo, ukwenzela ukuthi angangezeleli ubudlelwano babo leRussia. So siyazi ukuba kule competition phakathi kweRussia le-US ukuthi amazwe e-Africa achuze icele le-US, ngoba siyazi abaningi bakhona bathi bale-history leRussia, ngoba abanye bathi yabanceda during the liberation struggles and balobudlelwano layo. Kodwa i-US ifuna ukuthi ithole support kula mazwe, especially manje ngempenzakalayo e-Ukraine leRussia, ukuthi amazwe lase-Africa angasayidelani leRussia kule mpi, instead yakhetha ukusayidelana le-Ukraine layo, i-United States le-NATO.
Ngitsho le-China elayo isigxilise ukuba khona kwayo e-Afrika lenhlelo ezenza ibambene lamazwe ase-Afrika, okuyinto engaphathi kuhle iMelika. Udaba lwe-China le-Russia, bona abaholi base-Afrika alubana uBiden ethe waluvusa lolu daba wathi kasifuni kumbe kasikhululekanga kakhulu ngendlela eliphathisana ngayo lamazwe omabili la, bona abaholi be-Afrika ubona bempendula bethi
I think okwamanje amazwe amaningi e-Afrika, abaholi abaningi be-Afrika bathanda ukusebenzisa udaba lokuthi bona ba-neutral, bona bangabangane to amazwe wonke, abafuni kubandlulula. So ngibona mina besisho kanjalo ukuthi hayi, thina sicela lingasifaki edabeni lokuxabana kwenu lokhu, thina silithanda lobabili or lobathathu. le Russia le China esifunayo thina i development emazweni ethu elikubangayo lina qhubekani ngalokho elibisana ngakho thina singakungeni. I think okuqakathekileyo for United States ukuthi makuukuthi ba-maintain i-neutrality leyo ukuthi ayibona abakhethi kuqala phakathi kwe-US le-Russia, therefore akumelanga babonakale bephathisana le-Russia wo bencedisana layo kule mpi ezakala e-Ukraine. So ma bezohlala be-neutral, well kungaba njalo, kodwa I think i-US yona ingathanda ukufisa ukuthi izwe labo bekondema okwenzakala e-Russia ngoba impi ephomba ukuqalwa njengomuntu against umuntu oyinocent ongazange ayenze lutho. I think sonke nje abantu isintu asisivumeli ukuthi siphombe ukuthula sithi bu-right mhlasele noma engakwenzanga lutho. I think ilizwe umhlaba wonke jikelele kumele ukondeme izinto ezifana lalezi esizibona e-Ukraine eziqalwe i-Russia lapho okungazange kube khona le anything enziwe i-Ukraine osingathi thina yiyo eyenza i-Russia yathatha inyathelo lokuthi iqale impi la.
Umnumzana Dan Moyo uhlaziya ezombusazwe sixoxela eseVirginia khonapha eMelika. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi yamukele ngenjabulo inyathelo leBhilithane lokunxusa ababalisi beZimbabwe abafuna umsebenzi wokuyafundisa kulelo lizwe. IBhilithane yazise ukuthi kusukela mhlaka 1 Nhlolanja ngomnyaka ozayo iZimbabwe iza kuba ngelinye lamazwe asezwekazi le-Afrika amane alababalisi abazavunyelwa ukudinga amavisa okuyasebenza kulelo lizwe phansi kohlelo lwe-qualified teacher status. Amanye amazwe e-Afrika asefakwe kulolu hlelo okwakuqala abalisa eleGhana, South Africa leNigeria. Amanye amazwe njalo asevunyelwa ndawonye lawe Afrika la ngathi i-Ukraine, Singapore, Jamaica, Hong Kong kanye le-India. Phambilini kwalokho iBhilithane ibivumela kuphela ababalisi abavela eMelika, Canada, New Zealand, Scotland, Northern Ireland, Switzerland, Gibraltar, Australia lamanye akumanyano we-European Union. Isikhulumeli siyathuza umnumzana Themba kuye Moyo uthi lokhu kuyabathokozisa ngoba kuza kupha ithuba abanye ababalisi beZimbabwe ukuthi bathole iholo elithe xaxa bengathola umsebenzi eBhilithane.
Awuna budlelwano phakathi kwahulumende weZimbabwe nohulumende weBhilithane. Kule ndlela yokuthi umuntu azidingele yena umsebenzi. Ungakhangela umbikolwana umbalisi okhangelele ukuhola imali encane nxa elezinye izinto ezingenelanga ezifuna eBhilithane kuzabe hola isilinganiso esingafika kubo £20,000 ngaleyo ndlela. Sizathola ukuthi nxa kungumbiko olesiqinisekisihle baningi ababalisi abazakhangwa i-£20,000 nxa beqathanisa le-£30,000 RTGS etholwa ngabantu eZimbabwe.
Le-£20,000 ngomnyaka kumbe utsho ngenyanga?
i-£20,000 ngenyanga nxa umbiko uchaza. Konoku kuzasiyenza ukuthi sibe lokuhlupheka okukhulu ikakhulu izikolo vele sikhala ngokuthi kathesi uhulumende nxa ekhuluma ngokuthi uzaqhatsha 7,000 ukuthi kulaba abavele sebeqhatshiwele abangaqhatshwa iningi lizabona kungcono ukuthi liye eBhilithane liyezitholela imali enhle babuye mhlawumbe sekulokungcono abalakho. Ngezinye indlela khonokho kusitshengisa ukuthi uhulumende wethu akanakekeli izisebenzi okukhulu nxa singabuyela endabeni yeRwanda. Uhulumende wethu waphendula esegxeka abantu abanjengabo Obed Masaraure, abantu abanjengabo Joe no Secretary General we Educators Union of Zimbabwe futhi ngabantu abaramanga. Kodwa nxa sikhangela kusukela umnyaka uqalisa kuze kufike lami, umuntu osekhuluma amanga kakhulu nguhulumende ngoba ke saphendisa ukuthi kuseyafika uJune wonke umuntu osebenzisa eZimbabwe efika kuhulumende sizalo sesikholiwe. So uhulumende ke kufika lesi sikhathi wathi kalayo i-dollar. Kodwa kakhethi nje kungakadluli amalanga amangazi. Thola uhulumende benikana inkala kadala ezimali abazijontileyo besithi ngamaloni. O-NP bebanikeza ama-40,000, deputy minister bebanikeza ama-350,000, uminister bebanikeza ama-500,000. Ngikhuluma nge-US dollar. Okuyikuthi imali ikhona kodwa kabafuni ukuthi izisebenzise, inikezwe nje imali. Kulula kibo ukuthi umuntu ahlale eguqile phansi ecela ngoba umuntu enxa esenikeza imali yokuthi ayenze izinto kuzazimela kuhle. Laba balithi babathembisa ukuthi bazababhadalela iy'ngane zabo kodwa kuphela ozaba lesiqiniseko sokuthi le-benefit nani yomntwana. Khonokho kuyasitshengisa ukuthi uhulumende uphila ngamanga. Indaba ye-Rwanda afuna ukuyifaka egcekeni ngoba engayifaka egcekeni abantu bazaba lolwazi olukhona. Kodwa-ke eBrithani nxa umbiko uvela ibe bedandalaza ukuthi umuntu azibonele azikhethele ukuthi lokhu ngiyakufuna kumba ngikufuna.
Kudaba lwemali lezi zebhonasi elazithembiswayo selizinikiwe yini?
Ibhonasi elayirenziswayo ngifuna ukuqacwe thina njengensebenzi basifuna 500 njengombolozi ukuthi nxa sasiyabe sinikeza ibhonasi umbalizi wayekumbisebenzi kahulumende sasizabale 1,008 US dollars. Kodwa uhulumende wabuyela emuva waya kuthi umholo wethu asinikeza wona lo i-30,000 RPF ilingana le-87 US dollars.
Umnumzana Themba kuye moyo yisikhulumeli senhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ. Selikubonile na okusemaphephandabeni. INews Day ikhokhelwa ngodaba lokwetheswa kwendodana kamongameli Emmerson Mnangagwa. U-Emmerson Mnangagwa Jr. izijeziso zenotho yiMelika isithi uphatheke kumsebenzi yenkohlakalo i-corruption. IMelika ijezise njalo unkosikazi kamnumzana Gudakwashe Tagwirei ongusomabhizimusi labanye ababili abalobudlelwano loTagwirei kanye lamakampani abo. I-Chronicle ithi idali labaphathintambo bakahulumende elekhabhinethi selivumelene ukwethula imithetho emibili elawula ukusebenza kwentatheli zindaba ebalisa weZimbabwe Media Commission Amendment Bill kanye lowe Media Practitioners Bill. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Salibonani, thokazi omuhle, linjani indawo zonke lapho likhona. Lo babo ngikuthi ngikhuluma ngobaba lokhuluma ngaba ama-sanctions afakelwe laba bantu babo bezana. Usolani akusolayo ngoba bona bavele basincindezele ngapha. Bafuna ukukhululeka kwezinye indawo, thina ngapha besincindezele sibhekile. Bathetha amafemu wonke abantwana bafundisa ukulima abangalwaziyo ezikolweni. Izinto ziyakhwela emashobhu kakulamali ngapha, imisebenzi emathebeleleni bafaka amashona. Izibhedlela sebefaka abantu babamashona, kulethwa amamnesi angamashona ukuthi abantu bemathebeleleni bafe ngoba vele ababafuni. Bona bafuna ukukhululeka kwamanye amazwe. Akula nto ezenzeke njalo. UNkulunkulu khona umnikazi womhlaba. Labona laba abalifakela ama-sanctions labo babhekile ukuthi lana liyideserve inkululeko ngoba lani lisincindezile. Konke likwenza kithi, lakini kuzakwenzeka ngoba lizabona abanye abangena ngeziqwanga emzini yenu. Lina lingakubona ukuthi emzini abanye ngapha emathebheleleni ndingene ngesiqwanga, belivunyelwe ngubani ukuthi lizothatha amafemu wonke livale, lifaka abantu beni ezibhedlela, lifaka abantu beni, lihlale nika abantu izitulo izikhundla abantu abangafani ezingabafanelanga. Basazotsha kulezi zitulo abahleli kizo, basuka bodwa.
Kazwani bakithi besindebeleni usaphothizane yakuzuthethe umgwaqo abawubiza nge-wrong turn. Lo mgwaqo lo uzokuchiya emayobeni, lo uzochiya wena emayobeni, ingane zakho emayobeni, nabanye abantu emayobeni. I-wrong turn izani, akuphunywa kuzani nje singi ogawule basabe kufa nje kuphela kwabo kubona bekhuluma beqinisa amakhanda kanje bazoliquma kodwa ukuthi akuyanga kuyindawo bazolithola kuphela lapho liphelela khona kuphela bayalihla iyalidlizana ngesikhathi nje liphela amandla nje ukuthi liyabasebenzela sizozizwa ezeni kuthiwa hawu ugawule bamqumile kunyezane uruwiswe yimota uzoyizwa nje or uhlangane netruck ihamba ngemota yakhe
Sanibonani, sanibonani Studio 7 balandeli nabasakazi bethu abahle Dungamile wethu sicela umfundele nami lo mlayezo ngithi bakwethu siyamuzwa ugawule mayekhuluma lapho ekhuluma indaba yamasola ayi thina njengoZulu waseZimbabwe akusizi lutho inkulumo zabo gawule ukuthi baphawulani bethini ngoba ugawule sesimthatha nje njengempukani lanele uhlaza eyigreen ukuthi ungayibona yona une something esuka sinyanyisa so bakithi siyabazwa vele ugawule nabochuma bakhuluma le ndaba yama-sanctions hayi thina kusafekthi lutho nje lizwe indaba yama-sanctions ngoba noma kungathiwa awekho vele ayikho into abangasenzela yona futhi kwawona nama-sanctions ngoba afakwa yibo bona ochuma babeqeda bebecasha ngesithupha kungasizi lutho so bakithi ayikho into enjani njani nje ngamanga kuphela into abayenzayo bayazikhona uba belokhu beyeba nje betshontsha izimali benzani
ngibingelele kustudio 7 kubasakazi kanye nabalaleli bonke bestudio 7 linjani kuzindawana zonke siyabonga bakithi asikeni sizama ukuthi-ke sibonisane iqiniso noma nje kukhona abaliphikisayo iqiniso linjengoba linjalo asazi kume baliyele esikole ukuthi hambani liyofundela ukwala umuntu noma ekhuluma noma kusekuzimele kunjani kodwa singakhohlwa ukuthi phakathi kwakho konke uNkulunkulu ubhekile ukhangele uNkulunkulu ngelinye lamalanga akusalayo uzophendula abantu baseZimbabwe sebehlupheke kakhulu nankuhamba bethethiswa besenzwa yonke into emazweni angaphandle kwelizwe labo besiyazama impilo konke lokhu asikwazi ukuthi abantu basekhaya bebandla elikhokhelayo abakuboni ngani kodwa bekukhangele kuyindlela kuphela yokuphikisa ngoba kuthiwa sisakhotha lapha kodwa kuyeza okwenu ukukhotha kuyaphela ngani ngoba kumanje kuyakhulunywa laphayana kuthiwa umntakamnangagwa lo mama ubanibani sebemiswe sebetheswe izijeziso ngamazwe afana nabo-America kodwa abantu bezanu-P F bayakuphikisa lokho eqinisweni ake ngibuze kini bantu bezanu-P F engiyazi ukuthi yini elithanda ukuphikisa ngeke namhlanje ngelitsho amagama kodwa liyazazi kanti manje kungani nxa kuyikuthi kunjalo kujeziswa abantu abacacayo kahle ukuthi baphuma ngaphansi kwesandla sezanu-P F ngoba naye nalo umntwana kamnangagwa ungaphansi kwesandla sezanu-P F
Studio 7 litshona njani bazali litshona njani lonke nje lisibalele inyuzi indebele shona sithi uNkulunkulu ngayelikhokhelela izikhathi zonke izihlobo zami ukhuluma ngosibani nangolebuzwana ngathanda ukukhuluma ngendaba kahulumende wakithi eZimbabwe uthi nasho uhulumende wakithi eza nguhulumende onjani shuwa ocabangela abantu bakhe ngani ngabantwana engakhangaleli isizwe seZimbabwe esihluphekayo abantu abathwele nzima ngayo mayezathi ama uzafakela izisebenzi zakhe amasola kubanika imali manje abantu laba baselizweni nobabhekise ngaphi ngoba khanya na obhasupa abantu abasebenza kuye abantu laba abahlezi elizweni nasizwa ubabhekise kuphi bahluphekayo abantu abahluphekele emakhaya batholi lutho ngitsho babulawa babulawa zindlala yena owakhe unika abantu abale mali imali lo uhulumende wezimbabwe kuyisimanga esikhulu kakhulu lo isimanga enkala kathi angikwalotho uNkulunkulu shuwa engakaboni shuwa inhlupheko esiyihlupheka kulelana lizwe shuwa kumbe ukukhala kuthi kuzaze kuyefika ngaphi lo uhulumende asohulumende wabantu nguhulumende wabantu bakhe bona ababusa bonke nothi abantu basezimbabwe asohulumende wabantu basezimbabwe ngizibuza futhi nokuthi bona abantu bona abasapotizana ukuthi bakwanele kahle kahle nje emakhanda babone nje ukuthi umumo wakithi umi njani inhlupheko kulelana lizwe injani bona kuye bebhizi besapota uhulumende
bobe kungabalaleli be Studio 7 abasithumele imbiko yabo nge WhatsApp. Lawe mlaleli ungasithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ezivela kwamanye amazwe, iVoice of America ithi ukukhalala umsebenzi kwezisebenzi zemithethwandaba yakwele Malawi okuqale ngomvulo sokuphazamise ukuthethwa kwamacala. Izisebenzi lezi zikhala ngeholo eliphansi kanye lokungaphathwa kuhle ngumqatshi waso. IReuters yona ithi izulu lesikhukhula libulale abantu abangamashumi amahlanu 50 kwele DRC. Umonakalo lo wenzakale ngomvulo duzane lesigodlo salelo lizwe iKinshasa. Kwezemidlalo, umdlali odumileyo uLionel Messi leqembu lakhe leArgentina sebengene kufinali yomncintiswano weFIFA World Cup ngemva kokubhacabula iCroatia nge-3-0 izolo. Namhla khona iqembu leFrance eliyilo eliphethe inkezo kwamanje lizancikilana leMorocco, okuyilo lodwa iqembu leAfrika elilokhe likhona kulimidlalo. Iqembu elizanqoba phakathi kwamabili la yilo elizanqikilana nale Argentina kufinal mhla ka-18. Sixoxele intatheli yezemidlalo uJafet Ngwele Dube.
Sitha mhlophe kwa-Argentina lapha sayibona sinqobile singenile kufinal and uMessi ngathi khona ukuthi la yayitholele inkezo nje. Yabona behahabele ikarriere yakhe yonke, siyazi ukuthi nje i-last World Cup yakhe le. And indlela abadlale ngayo etshengisele ukuthi bangagcina benqobile. Umdlalo iCroatia ibidlala laphana kodwa I think it was a matter of isikolani u-Argentina coach ngoyotshela ama-tactics lapha. Kuthi ngcono abayekele bona babuye, ngcono basihlalele bayenza ngani hhayi. Bayehluleka bese bebatshaya nge-counter. Ya and basebenzele abona amagoli awanayi-2. Okuqala bekuyi-counter leader siyayi-penalty yokuqala etshana ngumessi esibilileyanayo. Bekungama-counter, I think it was a matter of tactics nje ukuthi i-Argentina ikhulele i-Croatia. 2 goals ihle yabademoralize nje ngoba nzima ukuthi bewebhek ngoba i-Argentina bengalidlali lokhu yona ukuthi hhayi yalidlala kuhle ibhora labo kodwa hhayi. Sita back bathi hayi mana sitshaye nini ngani nge-counter attack. Hayi sita mhlophe kwa-Argentina.
IMorocco leFrance zona ubona zidlala njani kusasa?
IMorocco leFrance laphana ntunga hayi kuyabe kunzima. Kuyabe kunzima IMorocco. IFrance ayidlalanga kuhle nje, idlalele ngendloba nje yanqoba. Ayisiyo game yabo esiyaziyo, ayisiyo game yabo esesiyikhangelele. Wakhangela nje uMbappe wadlalanga kuhle kodwa amanye player came to the party, they managed. IMorocco nayo defense yayo ibophile. So iFrance ingavuzisa nje ikubona ukuthi yabashayela lawa ama-tactics angana ahlakaniphile bengatshaya. Ngoba IMorocco very disciplined udefense yayo. But France is also a very good side and Mbappe bengabuya nje kulilanga lawo, they can come to the party. Bazotshengisa nje ukuthi bona bangoba. IMorocco akumela ngilale kebe kuyigame enzima. This stage nje awungeke kutsho ukuthi yiphi enganqo. Ungakhangela indlela amagame lawa impumela esiphume ngayo. From equalization. Unzima utsho nje ukuthi IMorocco ngoqina uyibona sekune-final. IMorocco they believe in themselves. Yikho I think okwenze kubaze bafika lapha because they self-belief. They believe they can go to where. And that's what makes them very dangerous. Yikho kungayenza ukuthi banqoba.
UJafet Ngwele Dube intatheli zindaba yezemidlalo sixoxela ekobulawayo. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30 na Mina lani asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ekuseni ngo 6:30. Oliver Lelisayo ngontunga milinko mo nkololokwana wamatuka nduna lichone kuhle isihlobo zami.